Ngapanje wabathathu laba abadabuka eMathelerand. Kutshona njalo uHlangu Dlodlo wayengumqondisi weHighlanders Football Club, njalo wayekhokhela ezomdlalo okulingisa elomoyo uKhonti Mhlanga bekunhlanganiso yeMakhosi Theatre Productions. Kanye loSelonare wayekhokhela ikomishini kahulumende ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission. Ilizwe lakahlekelwa njalo nguphelekezela Mphoko wayengumseli kamuyi Robert Mgabe. Umphathintambo wedolobho lakobulawa inkosikazi Judy Ncube ukhala ngezimfa lezi.
Silahlekelwe phakathi kwesikhathi lapha, ikakhulu last quarter of the year. Obabuchinga khumbule uDlodlo, obabuphathisa uSisu Rose, popularly known as uGog Rose, khumbule u-Ishmael. Abona kulamaviki amabili amathathu sibeke ubaba Umphoko, silahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu ayikhona mbijana, silahlekelwa amaqhawe esizwe.
Umnumzana Nicholas Moyo umabharani omkhulu kuhlangothi lukahulumende olubona ngezemidlalo lezabatsha uthi isizwe sithithibele ngezifa zonke lezi.
Ikukhothama kwengwevu, ikukhothama kwabantu abakade bephathisa emsebenzini yamasiko.
Umoyo uyaphambili elandisa ngabanye ababhubhele lonyaka.
Kwaba leyezi elibi uphathisa iqhawe kwezamasiko, ukuloba, ukuresearcha kwamasiko. Kwaba lelinye ijahe elikade lisenza umsebenzi wokucomba Charles Nsemanga egalari laphana, uyenza into eziningi, urepresenta ilizwe kuma-platforms amaningi.
Imbongi elodumo Albert Nyathi uthi elamandebeleni lilahlekelwe kakhulu lonyaka.
Umnyaka ka 2024 bengumnyaka omubi kakhulu ngapha esintwini. Eliya indiye silahlekelwe ngubaba u-Abdul Nyathi uGabi. Uphathisa isifiso sami besibekwe ukuthi ngabe bengile memory stick bengiyasixhumeza emlonyeni wakhe. Sisale sibambile ulwazi lolo abelathi lahlekelwe, bathi sise sihle kasizele.
Omunye umlandeli wamasiko unkosazana Esnard Maphosa uthi udabukile kakhulu ngokwenza lelo nyaka.
Silahlekelwe izihlobo zethu eziningi. Engicabanga kakhulu ngumphathisa Nyathi, kade ungumuntu kade eqakathekisa amasiko ethu, njalo esifundisa ebhala amabhuku ngamasiko ethu, besiriminda lapha esivela khona.
Ziningi izimva ezithethele abanye abenza imisebenzi eqakathekileyo eZimbabwe. Unkosikazi Happiness Banda wayengumlweli wenkululeko ekuviyole Zimbabwe People's Revolution Army uthi lo nyaka babe ngabalweli benkululeko bafe kakhulu.
Silahlekelwe ngamaqhawe ayiyo asilethela uzibuse thina lapha njengabantwana beZimbabwe ababuya lenkululeko balahlekile.
Owayengukhansila kobulawa u-Adam Phineas Ndlovu uthi abantu emathebelelendi abadumileyo abatshonayo abancediswa ngalutho besaphila.
Ubevele luncedo kumbe ubevele ngalancedo uvele uzanceda, iqiniso kalikhulunywe ngayenalwana umuntu. Kakwesincedi uthathwa ngofunayo, uthiwa ngongakufuniyo, akulandaba. But into ekhathazayo yikuthi uze usutshelwa kuthiwa khona istate umntu lona simdeclare. But ukudeclarewa kwakhe istate, it doesn't mean anything in Matabeleland.
Unkosikazi Lucia Dube wenhlanganiso encedisa ngokutshiyene izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBrithani eZimbabwe Diaspora Focus Group uthi abasele sebelomnandu wokuqhubekisa phambili imisebenzi yabahambileyo.
Ngithanda ukuba sikhumbule amaqhawe ethu asitshiyayo, bonke bebeqakathekile kithi ezimpilweni zethu ngendlela ezitshiyeneyo. Sithi kabalale ngokuthula lapha bakhona, njalo indima yabo bona bayidlalile.
Kunomoya wokufa okwesabekayo lonyaka, abantu abaningi balahlekelwe izihlobo labangane. Sithi kabalale ngoxolo. Ngiyimele 7 kobulawayo, igama lami Ezra Jesus Banda.